So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Olamkela emsakazweni Studio 7 ngolesine mhlaka 1 Hlolanja 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-TCCC selivumelene ukuthi inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 kube yiyo ephatha intambo, kodwa inkinga ikusikhundla sikanobhala jikelele.
Loko ka-2019 kuqalise nje kuyona le viki abesingakwazi sonke. Kuqalise khonapha ngesikhathi kuthiwa uChamisa use-resigning. Yikho lapho abasadalalisi bekhuluma ngakho, and thina siyi-interim executive vele asikwazi ukuthi bakhuluma ngayo.
Amabandla ezombusazwe athi asegqiba imikhankaso yawo yokhetho lama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo ngesikhathi kulokuxokozela kubandla le-TCCC kulandela ukususa ukusuka komkhokeli walo umnumzana Nelson Chamisa.
Hayi, ngathi bhodi akhanya kuyatini ukuthi njani siyazi i-by-election enjani abantu abafuni kakhulu njengakivota aphathi abantu asiyonto abayijimela kangako, kodwa hayi abalutshana bonabo ukuthibathekayo ifunanto.
Amanye amagqwetha athi kavumelani lo mtshitshiso omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo, yena othi inkohlakalo etholakala emthethwandaba ayiphathi abatshitshisi kuphela, kodwa ithinta la magqwetha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-TCCC selivumelene ukuthi inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 kube yiyo ephatha intambo, kodwa inkinga ikusikhundla sikanobhala jikelele esathathwa ngumnumzana Sengezo Chabangu ongasafuni ukudedela emuva. Leli bandla belilomhlangano eHarare izolo ebusuku, lapho akade kukhangelelwe ukukhethwa umkhokheli. Inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 ebalisa abo umnumzana Walshman Ncube, Thendai Biti, Charlton Wende labanye ibikhona emhlanganweni lo. Kodwa abakhona abanye abagoqela ababe yizikhulumeli zebandla umnumzana Promise Mkhwananzi, Gifto Stalo Siziba labanye ababikwa besithi bazancenga umnumzana Chamisa ukuthi aphenduke ukuzokhokhela leli bandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wabasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Albert Mhlanga, ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Uwende nxa ukhangela kumbukhumbula ukuthi sisiya ku Congress yeGweru, uwende nguye ayivele ekhethwe ukuba ngu-SG. Yikho ke nxa kulandelwa naleyo inarrative uwende nguye u-SG. Kodwa nxa usulandela eyethu le inarrative we lapho we appointed uChabangu. UChabangu was not appointed kuGweru ilokuzen program. UChabangu wa appointwa after sesile dispute yama size sibe ngama double candidate lapho esingazwanana ngakhona ngento yeberika mwana. Laye wazichola ukuthi vele kwahlupa into yeberika mwana. Uyakhumbula lapho uChabangu waqalisela ukuchinga nomination day ethi ukuthi kakuhambanga kuhle. Yikho ke ubu secretary general bukaChabangu ubuqalisa khona. Hayi, uwende nxa esethatha isikhundla sakhe njengenarration yeGweru uyabe qondile sibili. Yikho sonke sikuyazayo, wonke umuntu we-alliance uyakwazi lokho, labo wonke abakhula bami bayakwazi lokho. So uyabe qondile sibili ethatha isikhundla sakhe ngaleyo ndlela.
Manje lina lithini ngalolu daba?
Mina kangikwazi ukuthi kati laba bantu balahleka ngapi, kumbe ngokuhlakanipha kwabo, kumbe ngobuthutha babo. UChabangu ezeqalisa uyakhumbule interviewa ngu-Ezra Chisa, wayengakabi ngu-Secretary General. Ngemva kokuthi singasazwanananga wa-appointwa yithi i-executive elami odingilizwe Chuma osiso, yiwe yahambisa i-constitution eParliament. Lokho kuka-2019 kuqalise nje kuyona le viki singakwazi sonke. Kuqaliswe khonapha ngesikhathi kuthiwa uChamisa use-resignile. yikho lapha abasadalalisi bekhuluma ngakho, and thina siyi interim executive vele asikwazi ukuthi bakhuluma ngani. Uchaba nguye ngabe kwazi eyedwa athi thina sikhona phakathi kwabo. Nga yena kuthi wayengena imhlangano wempili lapho okuzaba luhlupho khona, ngoba thina ku executive yethu uzikhulumela nje into yakhe yedwa nje. Unless ngawe ngoba labantu bona laba sesebenza labo ngabantu be PDP, uyabona executive ye PDP liyana esakhohlwa ngayo, labanye laba abaku MDC ye Green eyayikhokhelwa ngubaba Ncube. Manje nxa sebenjalo abantu yabona ukuthi kasisegodi naphakathi lapho, and lokukhuluma labo abasi consult ukuthi sithini. Thina si clear from the day esabeka khona uChaba ngoba ngu secretary general, yiyo impe singayilwa. Lokho okunye ukuhlanganisa lokhu lalokhu asikugwanisi thi.
Umnumzana Albert Mhlanga ngomunye wabasebenza lomnumzana sengezo Chaba ngu obezithi nguye onobhala jikelele webandla le Triple C. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Amabandla ezombusazwe athi asegqiba imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo kulokuxokozela ebandleni le-Triple C. Iziphathamandla zebandla lezanu PF uMnumzana Kembo Moadi loMike Bima ziyabhodabhoda elizweni zikhankasela amalunga aleli bandla azancintisa kulolu khetho oluzaqhutshwa ePhelandaba Chabalala, Mkoba North, Chegutu West, Rimba East, Liseke, leGoromonzi South. Ukhetho lolu lulandela ukuxotshiswa kwamalunga ephalamende awebandla le-Triple C ebelikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngozithi ngunobhala jikelele walelo bandla umnumzana Sengezo Chabangu, oqhubeke wawavimbela emthethwandaba ukuba ancintise engaphansi kwe-Citizens Coalition for Change. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lonkosazana Nomvula Mguni okhankasela ozancintisa ephelandaba Chabalala koBulawayo, unkosazana Mo Blessing Tembo owebandla le-Triple C elisekela umnumzana Sengezo Chabangu.
Hayi, abantu basamukela kuhle, singena siphethe ama-flyers, abanye basise ukubona i-candidate siyibize layo ibuye ihlangane balaya bakwanta, ngoba angaze akabone wonke umuntu, kodwa lapho kwanteka khona layo uyahamba akhulume labantu.
Kungani likhethe i-door to door alibi le mhlangano ekubuthanisa abantu phandle?
I-door to door i-one-on-one is normally the best, ngoba likhuluma labantu libakhangela ube libone. Ukubuthanisa abantu kaningi isikhathi yabuthanisa abantu abahamba ngabantu
sabona umnumzana Chabangu wesungula umkhankaso kankosazana Mo Blessing Tembo, yena la esowahlangana yini labantu wakhuluma layo njalo uyahamba emhlanganweni lapho okucutshungulwa udaba lwemkhankaso labanye abazancintisa ephelandaba Chabalala?
Kwesinye isikhathi, not all the time, njengoba bekulama court cases amaningi kangaka, kungeni yena ngomoya bekuevu, but thina siyabe siku-ground. Tukathani sizabe sikubotshiswana nje njengoba kade kuhanjwe emakhothi ukuthi ngikwaziwe ukuthi kungena amakhandidate, akumele angena amakhandidate amabili. I think yikho kade kuhamba, anti abanye lawa abarikholiwe lawo bebehambisa ama-cases mbophisa besiyabophisana lawo khona ngale. So I think yikho kade bekulande emakhothi.
Kodwa kukhanya kuyalunga yini?
Hayi, kukhanya kuyalunga, ingazi njalo phela. Anti kumele siqale sibone sekuphumile lesizini amaphepha akhona nje ephumile.
Bayalamukela yini abantu lapho ezindlini njengoba sibona ukuthi kulabanye abamsolayo umnumzana Chabanga?
Hayi, abantu bingabakhathela bayezwisisa. Of course, one or two, angithi ithi umuntu omndeni omnye ule choice yakhe. So one or two labo balombono friendly and it's accepted because idemokrasi yavumela ukuthi umuntu akhethe akufunayo. But generally, hayi, besingala problem.
Kodwa kukhanya kuyathembisa yini?
Hayi.
Ukuthi?
Hayi, kukhanya
kuyathembisa.
Kukhanya kuyathembisa. Hayi, ngasibhoda kukhanya kuyathembisa. Ukuthi njani ke azi-by-election usually abantu abaphumi kakhulu. There's normally voter apathy. Abantu asiyonto abayigijimela kangako, kodwa nje hayi, abalitshwa nabo nabo esibatholayo esibona ngani bazofuna.
Sixoxe lo mnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF kuwona lo msakazo, yena othi usele nhlelo zokuthuthukisa iphelandaba Chabalala. Lokhu kumchiya ngaphi unkosazana Thembo?
Asikwazi phela, ngoba uke waba ngu-MP before, angithi asazi ukuthi khathi esimise kwakho na yiphi ngoba isenza ka MQ vele wona aso ukudeveloper phela umsebenza ka MQ moya kwenza imithetho that are conducive ukuthi kube le development which everyone is aware of and every MQ can do it. Nokurepresent abantu which I don't think ukuthi kumele kube kubanda lezanupf ukuthi urepresent abantu bakho njalo lokuthi kune-oversight ukuthi ukhangelisa ama-ministers asebenza njani ama-budget asebenza kuhle imisebenza abo-m p embona ngazani wonke u-m p angakukwanisa i-government ukuthi yenze i-development athink ile-choice whether iyafuna kumbe ayifuni ngokubona kwani i-government iyazekelela ukwenza ama-development maybe because of economy but it has nothing to do with whether ngochuma kumbe ngubani
kwezinye izigaba zelizwe-ke bakhona abazancintisa
mina think umuntu engiwazi kakhulu ngumuntu osepastor omele iqhephu ngani ngibona ngani lowo nguye ebengikhulumisana laye la yayeukhanya ebhizi ngokukhankasa sibe lethemba lokuthi angawini I think the church kulokhu gift konjani laye hhayi ngibona ngani ongayisebenze kuhle angakwanisa kodwa hayi bengingakaxoxi laye
Lo ngunkosazana Nomvula Mguni okhangasela uzancintisa ephelandaba tshabalala kobulawayo unkosazana Mo Blessing Tembo owebandla le-TCCC elisekela umnumzana Sengezo Tshabangu. I-Studio 7 isanda kuxoxa lo mnumzana Joseph Chuma owebandla le-ZANU PF ozancintisa nalo unkosazana Tembo.
Ukhuleze khona ukubana laba yabona mina ngumuntu vele osheke wasebenza edaleni ephalamenti ngingena ngo-2015 ngaphi ngo-2018 ngiphakathi kwabana kunenge engikwenzileyo okuthuthukise isigaba sethu sephelani nawampopoma ngakho-ke sicela abantu layi ngilani-ke libeshele undoda lo ngoba uzitshengisele ekwabana ubana usebenza uyakwazi njalo uzimisele ubana asebenzele uzulu so sesiphiwe ithuba elokuthi siyenze ama-corrections siyenze into epheleleyo lapha kubulawayo i-violation ingu-one constituency kuphela iphela labashabalala amanye ama-elections awama-m p akwezinyeindawo
siyabona ukuthi umthethwandaba wenqabele umnumzana Siziba ukuthi encintise lokhu kungabangela ukuthi ube lethuba elingcono lokuthi unqobe yini
noma ekhona mina bembona ngani unqoba besizanqoba ngoba njengoba ngisitsho mina ngumuntu okhuluma isenza ngikhuluma kanje so abantu bakobulawayo lapha esigabeni sami bebekhala ngokuthi amanzi awekho njengoba likwazi ubana ukhanseli wethu usefake i-120 hours e-water shedding lapha ukuthi nakuhlala 120 hours ngela manzi okusho ukuthi abantu ngeviki bathola amanzi phushe mhlawumbe kabili kuphela so mina sengihambile ngacela uhulumende kudala uhulumende usezwisile ngikhuluma kade so ngibhizi ngilama-programs sesigeba imigodi yokuthi kona njengoba nje amadamu engenalutho logwayisha ngane engakaluli abantu bebethola amanzi emgodini ngikhuluma so sengigebile mibili emgodi esengigebile ngingakavotela lokuvotela ngenxa yokuthi mina ngiyakhulumisana nohulumende angilwi laye ngihambile ngamcela uhulumende uyalalela uhulumende ofuna ukusiza abantu seqalisile ukusiza kathesi ngibona ngathi hhayi abantu bazabuya ngobuningi babo sebezovota sinje angiboni ukuthi kona bengayeke lokuvota bebona into enhle kangaka esiyenzayo
Lo ngumnumzana Joseph Chuma oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iphelandaba tshabalala edale lephalamende ekubandla leZANU PF. Asenelisanga ukukhuluma lomunye ozancintisa kule ndawo umnumzana Yona Abraham Komo owebandla leDemocratic Opposition Party. Amanye amagqwetha athi kavumelani lomtshutshiso omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo yena othi inkohlakalo etholakala emthethandaba ayiphathi abatshutshisi kuphela kodwa ayithinta lamagqwetha. Ekhuluma emkhosini wokwethulwa kophenyo lwe-2023 Transparency International Corruption Index oluveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe ahamba phambili ngemisebenzi yokungethembeki emhlabeni jikelele ngolwesibili, uJustice Mathanda Moyo uthe njengabanye abatshutshisi akhona lawo amagqwetha akhohlakeleyo enza kube nzima ukuthi uhulumende alwisane lokungethembeki elizweni i-corruption. Wengeze wathi njengogatsha lokutshutshiswa kwamacala bazasebenza nzima lonyaka beqede lenkohlakalo yokungenela kwabezombusazwe ekuthethweni kwamacala. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe legqwetha umnumzana Ngqobani Sithole.
Ithela ngelibandikwe. Nxa ungakhozi specific generalize, kuzama nzima ukuthi sivumela indawo. Ngoba i-perception ingaba yilokho futhi i-reality yilokho yani. Ungathi emakhosi kule sikhathini ungathini sekusikuthi ukubopha abantu abanjani and successful i-prosecuted system awutshongo kuthi. It's a general saying ukuthi i-heritage platform yokuthi ngithi i-corruption ima-institutions wona la wodwa. So generally it has been i-perception yokuthi kune-corruption eZimbabwe, kune-corruption mhlaba wonke ezijikelele.
Kodwa lina njengamagqwetha babasithole liyake lihlangane lakho yini ukukhohlakala mhlawumbe kwabathutshisi amapholisa kumbe lezinye izisebenzi zikahulumende ekuqhubeni umsebenzi wenu?
Hayi kune pha mina ngayengikufunde abantu okuyabe kuthiwa benzeki i-corruption ingadifendent successful ngoba kuya kungela kufana. So angingahlangani lakho okudirectly involved really. Kodwa sengisho ngathi ukuthi akwenzakali. But into engizama ukuyisho ukuthi nxa kungelabo ubufakazi obucacileyo njengoba ngisitsho ukuthi ngiyayindifenda abantu bakhesho. Angelabo ubufakazi obucacileyo futhi urimen an allegation. But that allegation ikithi kufuke iprove beyond reasonable doubt. Then uzoyetho ukuthi hayi uzibani is really corrupt ngoba sengajwela ngecala.
I-Transparency International ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe akhohlakeleyo kakhulu emhlabeni jikelele. Ungathini ngalokho?
Ungakwazi ukuthi basebenzise i-threshold. So ngiyavumelana nabo kumbe ngiyale ngingase betsho njalo. Ngenxa yokuthi i-threshold abayisebenzisayo kumbe i-information that they are basing on iyabayazi. Ngakho-ke ngakuthiya kunjengoba kunjalo. Not ukuthi abantu sebadlala amacala kumbe bazaba.
Kukhona yini lapho ongaxwayisa khona obona uhulumende esilela ngemizamo yokulwisana lenkohlakalo?
Into engingayitsho nje ukuthi abantu laba bahlala bekhala ngokuthi ama-payments aba mancane. Abantu laba bahlala kunegotiatwa nje ama-salaries yonke indawo. Ama-working conditions bahlala bekhuluma ngawo yonke indawo. Into zonezenza ukuthi umuntu athune ecabanga ngemize. So as long as konokhala kuyinto okungakakhondo sahlala sikhuluma ngento yena lezi. But umuntu ozitholela into zakhe ngenzeka nje efaneleyo konke nje kusebenzeka kuhle. E-proud ukuthi ungumuntu kahulumende uyaukuthi athenge imoto athenge indlu. I mean I don't think ukuthi kungaba lokukhonona okunjalo. So if we're going to work on that front, I think singaphumelela.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe-Studio 7 SARR. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumela nge-WhatsApp.
Njani Studio 7, njani Studio 7. Ya, siyezwa sibindaba yekholera le kodwa sicela amathulethi lawa abhadalisa e-town lawa. Ebhadalisa la e-town uyabhadala sibili imali yakho nge-10 rand. Kodwa lapho wakunika i-tissue encane, i-tissue okuncane okuncane vele okuyi-tissue kwangikhona okuthi la uyazibuza ukuthi i-tissue yalela nxa ungena ngayo ethoilethi uyayenzani ngayo i-tissue yangikhona. Sicela ukuthi bezame sibili amaplani sibili wona laba abantu abasibhadalisayo amathoilethi e-town. Bezame sibili ukuthi nxa benika abantu ama-tissue bezame ukungezelela ama-tissue akhona ebe makhulu. Asifuni ukuba le-cholera thina. Asifuni ukuba le-cholera namathemba abosesikhathi bengcolile. So siyacela sibili. I-council yeBulawayo ingasebenzi kakhulu ukukhangela ama-vendor abadinga imali abakhaya. Ikhangele konke labo bona lawa abantu bona lawa abama-toilethi. Ukuthi ama-toilet wakhona baphatha njani abantu. Bekhangele abathishwa ngikhona la abathandululayo ukuthi bathandululayo benika abantu okunganani okuzipuntshana okuncane. So siyacela sibili bezama ukungcono bakho. Siyacela sibili.
Hey, salibonani, salibonani Studio 7. Yeah, hayi, siyazizwa izindaba ezenzakalayo ezabochabako labo lakho konke okwenzakalayo. Kodwa hayi, khona lapho kuzophelela khona. Hayi, kuyabonisa ukuthi
abaphathi bakachaba ngobani bathiwa uChamisa waresayina wakhala umtswango uzibuza ukuthi kathi into zakhona kuhamba kanjani umtswango uhlutshwa yini ngokuresayina kwachamisa ezephume ebhubhudla amagwebu
Studio 7 njani ngithi ngempawule kancane noma amarekhodi ethe engalalelwa hhayi uyabona kwachamisa kwasani konke nje isithupha zegwayini emnangagwa into eyi-one umalume lo mzulu abantu abadla konke so vele ipolitiki ma ungayinanzeleli ipolitiki ayifuni umuntu olenhliziyo encane enjeochamisa ngoba le nhliziyo encane ikhanda liyadubuka kasaye kuthiwa yi-politics yabona so thina into esiyifunayo lutshintsho idfefe
Studio 7 linjani badala thina siyaphila yabona into ezenziwe ezimbabwe lezi ezakwechaba ngombukeng nabanye nje abangani babo into zamanyala kuphela amanyala nyala into zamanyala sibili laba yibo ababona ukuthi bafuna ukuthi abantu bezimbabwe behlale behlupheka straight especially abantu bemandebele behlale behlupheka futhi ngendlela abenza ngayo bekhuluma amanga and into yabo mnangagwa leya manga siyabangena sibili zabangena imikhuhlane yezana ngoba vele bathatha idoti amatixi ezaneni khona bezobuya i-CCC la bantu vele bangamanyala ngokwabo bona bonke bangamanyala silo ochaba yonke into leyo uthola begcinana lo chamisa uright kakhulu uyacabanga ucabangela abantu bezimbabwe uchaba ngucabangela isikhwama sakhe yabangani bakhe maye bacanti abantu bezimbabwe siphile njani so sizama ukulwisa ilizwe kungaba izinto zamanyala kuphela abazama ukuyekela amanyala abo laba abayenza elizweni asidabuli ngasibona lokho besenza amanyala lwani uchaba ngangikhona lo isiphukuphuku sendoda lesiyana akula muntu ongaholwa nguyena lwani umuntu ubaba lwane lesa isiphukuphuku sokugcina isiphukuphukuphukuphuku thanda imali kakhulu ngiyabonga ukukhuluma ngosibani
Studio 7 mbingelele emsakazweni kubalaleli lami basaka iphilanya lami saphilile ngilana ePretoria endaweni yaseSouth Africa dala kanti ke ekhaya ngisuke eCholocho lokhuluma ke ngulungisani yabonga iSpeedo 7 ukwamukela kanti ke ngiba lokudana kakhulu manje emanzi manje tha iZimbabwe ikhokhela phambili ngenkohlakalo kuyayazi ukusekela mhla kuyayazi ukuthi ngaphela nga abaphathi babezimbi kwamakhwapha yangikela ngokunye kuyayazi salokha kuyayangisa kakhulu kathi siye sibonge futhi manje sengeke basikhiphele ujob sikhala entilongwe lokhuyana kuyasijabulisa singabalandeli siyabonga ma indoda iphume iphila iyabonga kakhulu
livuka njani kwi-Studio 7 kwangapho wonke amagumbi omhlaba lapha nesikhalazo ku-MRPB sicela ukuthi ubuyise evula ama-branches konke kubo wonke yonke indawo konke kumbe emathelweni lapha ngazenibazwiki labantubacontribute about umthwakazi lentshumayelo enhle ngamandebele lentshumayelo enhle ngamathebelelendi lentshumayelo enhle ngabomiglezi konke ngoba silokhu simzela kakhulu kumathelweni south kati ngapha-ke kusiyafisa ukuthi ihlanyeleke ibekwazi abantu babekwazi ukuthi ngubeni konke ngapha esinambiyeni babekwazi amatonga ngalibhinga babekwazi lokhusiwuphela so please esifuna inhlangatho zakithi lapha emathelelendi amaphathi akithi ama-RP ukuthi babuye umqondisi wazevula konke ngapha ama-branches abo sibamelele sibamelele sibi ngamehlo abomo siyafuna siyayikhalela ukuthi kuye izepreacher igospel yayo ngiyabonga
Studio 7 hhayi le into kamnangagwa leyo ilizwe leli ladalwa uNkulunkulu walidalela wonke umuntu ayisilo lizwe leli akomnangagwa kumbelezana uphiwe uzifakile esihlalweni asimfakanga thina akaphuma ahambe kibe eZambia ngiyabonga okhulumayo ngondaba zitshekile lapha eseGwanda North
zobohla manyosi ehe nanzo-ke chabanga into boyifuna ikhokheli ke sibone iTPC ukuthi kusiyafika lo 2028 okhuluma ngayo ukuthi kulungisa iphathi iTPC ukuthi ke safika ku-2028 leyo uyabe kuphi sifuna ukubona yinto abayifuna nto kuba yinkokheli nankoko ukuthiyela uSamisa akabanganga msindo wena ngiyakubona i-advantage yakho nje oyithathayo ukuthi uChamisa ungumuntu olenhliziyo elungileyo yikho hlala ngazo zonke isipitshi sakho uthi wena kahambe echumayele ethethi mengela right uyazi into yenzayo wena ke uyayazi into yenzayo sibonise ke nanso ke TBC yonke singeyakho sokubona ukuthi kusafika u2028 iyabe imikuphi iyabe sasekhona na nanso ke imbuye ngolinda nanso ke chabango nanso ke okhuluma lapha ngofoka phiri phansi khona leblanti ngaphansi kuntaba umaltikwe
studio 7 usakaza abahle abaneqiniso hawu sesibonga-ke ubaba ujob sikhala seze wabamkhulula entolongweni kusho ukuthi istudio 7 idlale irole enkulu ngokunikeza imibono yabantu kuzwakela abantu bakhulume kwezwakala kuthi umuntu angakafele ejele ngalacala okanye-ke abantu abanamacala bangaphandle babhizile ukubenza amacala kodwa umuntu onecala esetshele ya siyabonga kakhulu istudio 7 sibonga kakhulu-ke danko
Studio 7 uma kintitha lokhulumayo ngibonga inhlelo zenu belesiphakela zona since selithinta ikhasi siya kwelinye ikhasi ngibonga futhi nolosikhala sephumile ejele sokathi ngaqala ikhasi elisha futhi naye impilo entsha lele family nathi sikhona sizomsupporta sizokusupporta sikhala akukho okunye singakwenza nathi isizalwa sasezimbabwe siyakuthanda noma isiphi izalwa sasezimbabwe siyasithanda zonke siyakhetha uhlangothi ngikhuluma lomlokhuluma futhi ngendaba kamnumzana uChamisa yonke umuntu ulelungelo lokwenza yini oyifilayo ukuthi i-right for yena engafili ukuthi for abantu bona abathini so hhayi mina ngokwami ngingumathintitha angiboni inkinga ukuthi uChamisa ulelungelo njengabukho abantu ngiyabonga ngingumathintitha studio 7 bayo
lawo benguma ngamazwi eno linabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika owayengumongameli uMnumzana Donald Trump ubika wasebenzisa imali edlula izigidi ezingama-50 million ukuzivikela kumacala ambalwa awetheswayo ngomnyaka odluleyo. Amaphephandaba eMelika athi imali le ilakho ukuba nengi ngokuphindiweyo ngoba uTrump uyaziwa ngokungabhadali amagqwetha. Ukuhlaziya amathuba kamnumzana Trump awokunqoba kukhetho sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Nxa kuyikuthi ikukhangela lokho baba ukuthi uzanqoba yini uTrump kukhetho ngabula muntu ongakwazi lokho ngoba ungakhangela ama-elections ka-2016 babe ngathi basplitile sibili okungathi kuphose kulingane wasekusithi-ke laba abayi-swing vote ikakhulu laba bamnyama basebe chaphisa uBiden bamchaphisa bamenza upresident ngaleso sikhathi okwakhathesi kangiboni kulabantu abamnyama ama-blacks angathi asekela uTrump so kungathi bathule okungathi abazwakali kumbe bazasekela uBiden kumbe bazathula bahlale ngemakhaya kodwa ke ngaso kuyikuthi yikuchayana sibili okuqondana uBiden loTrump kangimboni uTrump ephumelela ngoba kulezinto eziningi ezingenza ukuthi abantu bangamthandeli zona lanxa ethandwa ngama-Republicans kuphela lama votes esiwabonayo akhangelane lama-Republicans laba abazithi ngama-hardcore Republicans kumbe ama-conservative Republicans yiwo laba abavotela uTrump kathesi
ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump ekhanye elosekelo olungaka yena ibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba
baba kande ngokubona kwami okwenza ama-Republicans asekele uTrump yikuthi vele wona ama-Republicans avele wona ngokwawo mna nxa ngiwakhangele ngiwabona eyilokhu ngesilungu okuthiwa ba-confused abayazi into abayifunayo abazazi ukuthi bafuna ukuthi babe ngaphi babe yini ukuthi ngisho njalo ungakubona nxa sebewinile khona lapha sebe winile ukuthi bathathe House of Representatives. Bese besithi bayiparty behluleke sibe kwehluleka okusegcekeni ukuthi bazikhethane bona kodwa ukuthi bafake lo zabakhokhela ukuba yi-House of Representative leader. Khonoko kodwa nje kuhle kutshengise nje ukuthi hayi ama-Republicans angokunye okuyi.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngocubungulayezo mbusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas khona ngapha eMelika. Silu agqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.